Christine. Stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington, wishing you a pleasant evening, a very good night, and a great week ahead.
Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe.
Izulu elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, asingeke silokhu nje ngamangali ukuthi kuseyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi. Bese kububi kakhulu ezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokutaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi lingali leso lapho singani sibalethemba khona.
Ephelandaba eCholocho kubikwa akuzange kune lona nje ithonsi elilodwa lezulu kunsukwana ezedluleyo njengakwezinye izigaba zelizwe.
Njengabakhona la nafikile sengifika kwami nafika vele ngingazange kuthisa amagama. Nemumbu swatsha vele awuvuki loba lingaveli buye awusavuki futhi ngaphandle kwenyawuthi-ke.
Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labasakhulayo njalo lamuhla uNtongameli Nkomo ukhuluma labatsha abachiyeneyo ngekusasa yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi lithi lanxa izulu linile ensukwini ezimbalwa ezedluleyo, amabele emasimini awavukanga njalo lingekela ukuna njalo, izifuyo zizaqhubeka zicuba ezigabeni eziningi zelizwe. Asizweni ukuthi kwenzakalani eCholocho esigabeni semhlangano eGwayi. Kungxoxo esiqhube izolo lesakhamizi sakule indawo, uMnumzana Vusi Dlomo.
Bengisithi mina esigabeni sethu lapho esikhona kudry kakhulu. Lokuthisa kuthisa kakhulu ukuthi labalimi izingadi sezishikile emasimini kuthile. Kodwa izibe nenhlanhla sehlelwa lizulu elikhulu sibili, hayi amanzi agcwele indawo yonke ukuthi sikhangelele ukuthi ingele nkomo kuzalo kuna but singeke sithembe ngoba lungaba ile lokuqina njengoba kade lingelokuqala ingeke siyabe kufana ukuthi vele kasizizanga lutho but gee umumo kawukho right. Ngokukoma okade kukhona nxa lingasaphindanga amanzi yona nakhona azashesha ashone ahambe, kodwa nxa lingaphindi izwe ingangakele silizuzileyo hayi siyabe sesikhangelela ukuthi lathi ngo-January lo angaphela singcono la nxabe siyasomela kusomele phambili. Kodwa nxa lingasaphindanga hayi sizizizwe elikhulu kodwa ngokoma kade kukhona, asingeke silokhu nje ngamangali ukuthi kuseyaphela next week sesiqalisa futhi ukudinga amanzi.
Izifuyo-ke kuyathembisa yini ukuthi zizaba ngcono?
Bese kububi kakhulu-ke ezifuyweni ngoba lokufa beseziqalile, lokutaka lokucuba konke seziqalile izifuyo, okuthi lingali leso lapho singani sibalethemba khona ukuthi mhlawumbe kuzaba lotshintsho kube ngcono ngendlela eline ngayo. Abantu besesiqalile ukuthi abantu bacabanga ukuthengisa but into esuke ihluphe-ke abantu yikuthi abathengi izifuyo bangani bazithatha ngentengo ephansi kakhulu. So bezithatha ngentengo ephansi bese kusenza ukuthi abantu bangani bayadonda ukuthengisa, sikuzwa lathi kwezinye indawo sebethengisa ngentengo ephansi manje thina lapha izifuyo esinazo ikucala kuphela sinequality yezifuyo ukuthi sizikhuphe ngentengo ephansi lekungayeni.
Emasimini-ke khona kwenzakalani? Kukhanya kuzavuseleleka yini lakho ngokunakwezulu?
Hayi emasimini ngikhuluma nje bakhona abahambe bayathenduka behlulekile ukulima ukuthamba kwangikhona, yikho ngisithi mina kule ngozi yokuthi by next week inqali ingasaphindanga kungabona amanzi esesihlupha behlulekile abanye kulima kuthambanga phansi emasimini. Bathendukile abantu bengalimanga vele abantu kade bengakaphumi khona ukuthi bayelime emasimini. Singikhona siphuma nje namhlanje nami ngingomunye wabantu abaphume namhlanje.
Lowo ngumnumzana Vusi Dlomo, isakhamuzi semhlangano eGwayi eCholocho, sixoxela ecingweni ekhonale eCholocho. Silokhu sikudaba olufanayo, umnumzana Moses Bafana owephelandaba eCholocho laye sikhulume laye ecingweni izolo esithi esigabeni sakhe akuzange kube lethonsi lezulu nje njengakwezinye izigaba zelizwe ngakho uhlupho lwabo luphindwe kabili.
Hayi ngapha ephela ndaba komile izulu alikho nezifuyo ziyafa lamadlelo ukuthi ziyakudlana inkomo uma kungabanje kuze kuyofika omunye umnyaka asikwazi ukuthi siyalima ngani. Amanzi asiwatholi, izikotho ezikhona khathesi uhulumende wasinalo uyazibonela, manje imali ayikho yokuthenga amaphayipi konke lama-road. Kufuneka izimali ukuthi into ezuze ngenxa yokuthi asinamadamu, asinamifula. Ufula singaqhapha ugwayi lahamba sibe ledela sothola ukufula futhi namagusi. Kube kuthande ukuthi alibani kube kula madamu kube kuzaba ngcono ezifuyeni. Manje izifuyo ziyaba zikhangele thina, umgodi ukhangele thina, isifuyo lazo khonapho, madonki, imbuzi. Konke uma cabanga ukuthi kona konke kuyaba kufuna wena. Aliduko olukhona sibili.
Bese sizwa abanye besithi izulu like lana.
Izulu line kwezinye indawo. Ikakhulu eTsholotsho Center. Njengaba khona la nasibili sengifika ngakwami. Nasika vele ngiyazanga kuthisa magama. Le mumbu swacha vele awuvuki noba lingavele libuye awusavuki futhi. Ngaphandle kwenyawuthi ke isikhathi njengoba siyahlanganisa inyawuthi lo mumbu kuzaba ngcono. Kodwa umumbu hhayi siyakhohlwa ngakho asezisibe lo mumbu. Even okosa wona asezisibe lawo.
Izifuyo-ke liyenzani ngazo?
Hhayi izifuyo. Sabanye sebethini ngono sithengise njengoba siyasizwe esizwe sezekuthi emasungu kathengisa ama-$30 $20 lathi sethi abingono sithengise senze njengabe emasungu manje nxa uvele ule fayisi siyathengisa ukuthi usenzani sukuqoka ukukhangela ukuthi akungaphela kufe ngikukhangele ngizaba ngikugamulela amahlamvu engxeke kungafile. Otherwise, hayi akuvisibili.
Ngesikhathi kudingwa abazamela isigaba seTsholotsho ePhalamende kwasokulenhlelo zokugebha izibhorane.
Abanye bagijile ababa nenhlansa khona phana ekhampeni amnumzana kamoto. Babe nenhlansa bagijile ngekhampeni akukhona akwenzayo. Wagebha sibili usiphepha akho ukuba nje ngu-MP azange ayenzelile. Kodwa hayi uJonathan usebenzile wakha la maclinic nasikhathi ekhampeyin. Kodwa kathesi akumile akunalithola eyenzakalayo. Ngenxa yokuthi layo umkhonomi njengoba unje thina siba lomnyama ukuthi ama-MP ethu asuka angene athina akulolunye uhlangothi. Angabona lolu hlangothi lungasadlisi. Sesethiya sesithina sesiya kulonye uhlangothi engazange avele esebenze lutho. Kodwa hhathi lo uJonathan ngapha enorth uncedile sile sibili sekuthi uje e-south. E-south ngiyangibona abantu be-south e-Tsholotsho South bade abamazi lokuba mazi ukuthi ukhona kumbe yaphila. Angaze ephalamende kumbe aye ekhulume ndoda lo albani Jonathan engamthathele ethathi konke Tsholotsho yonke kungaba ngcono.
Lowo ngumnumzana Moses Bafana isakhamuzi sephelandaba eTsholotsho sixoxe laye ekhonale eTsholotsho. Ukuxokozela kubandla lezanu PF lokubhidlika komnotho welizwe kuchiya abantu abaningi bezibuza ukuthi kambe iyozala nkomoni lonyaka kwezombusazwe. Kambe uMongameli Mgabe ulakho ukuchiya umbuso na. Ibandla lezanu PF lona lilakho ukudabukana phakathi yini. Amabandla aphikisayo ke. Ukuzama ukuphendula imbuzo le, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecobongela izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani izani zahlana lobuzimo obukhulu kakhulu phakathi kwaminyaka njalo kukhanya ngani ubuzima lobuzabangwa ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe uyabe sethi hayi mina sokumeleke ngime kumbe kuyabe sokwenzakala okuyabe kwenzakale kwadinga ukuthi kube lomkhokheli omutsha kubandla lezanu. ukulwisana ophakathi kukankosikazi Grace Mugabe lo mnumzana uMnangagwa. Ukhanya nxa kuyikuthi uPresident Mugabe uzabe engakulungisanga kuzaletha ukuzalo kusenza ukuthi abantu bezanu balwisane ngendlela ebuhlungu. Kuyakhanya-ke manje ukuthi ukuxotsha bakwenza uMrs. Mduru lokhu kusenza ukuthi izanu bezima ukumaneja. Ngakho ngibona ngani khona ukuthi kulokulwisana phakathi kukaMnangagwa lo Mrs. Grace Mugabe kuzawenza ukuthi izanu ibuye idabuke njalo phakathi, ngaphandle kokuthi nxa uPresident angakwanisa ukuthi esezele isikhathi ahlanganise uMnangagwa lo Mrs. Mugabe.
Yena uMgabe umbona na evuka njengelinye ilanga esithi ayi bantu beZimbabwe sokwane lokwami sengithiya isikhundla.
Hayi, uPresident Mugabe ngeke phela enelise ukuthi isikhundla ngokuthanda ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa uyuthi kukhona okuyabe kwenzakele. Ngoba phela okwenza ukuthi uPresident Mugabe ale lokho ebambelele esikhundleni kangaka yilo lolu dubo lokuthi kulabantu abaningi abacabanga ukuthi ulamacala amaningi awenzayo, angabothwa kumbe enziweni izinto ezifana laze nezinxa uyuthi abe phuma embusweni. Angiboni zelezi zinto ezimsabisayo kakhulu zitholakala sezingasekho kwezombuso waseZimbabwe kulo mnyaka. Ngakho uPresident Mugabe ngimbona ebambelela kuze kufike isibanga sokuthi hayi lobefuna senelisi.
Kuhlangothi lwamabandla aphikisayo kuyini obona kusenzakala?
Kuzaba lokuxokozela ngokukhulunywa ukuthi kube lokubambana.
UMnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithani. Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Inkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Inkomo. Namhla sixoxa labontanga abatshiyeneyo ngabafisa ukukufeza empilweni zabo lonyaka. Liluvilibana na kumbe lilesibane phambili elakusasa labo? Wakuqala ngilosomabhizimusi osacathulayo uMnumzana Mthulisi Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi, siyabonga baba.
Injani impilo siwubonile umnyaka ka-2016 ukuphathele?
Ngiyabonga ukuthi ngenile emnyakeni ka-2016 ngingophilayo, kodwa izinto kazihambi kuhle ngendlela engisebenza ngayo. Ibhizimusi lami libandezelekile kakhulu ukuthi angazi ukuthi ngizawuphutha ngingaphi lo mnyaka.
Wenzani kahle kahle Ndlovu?
Ibhizimusi lami ngelokufundisa labo abehlulekileyo ukuthi bakwanise ukuthola i-5 O-levels ababe befuna engathi ngama-crash programs.
Ukwenza ukuliphi idolobho lokho?
Ukwenza ngikobulawayo esigabeni seMachobana.
Esikhathini esedluleyo ububathola yini abafunda abafuna uncedo abaningi?
Esikhathini esidluleyo ngathi kuleminyaka emibili edluleyo bengibathola abafundi bekungenza nami ngenelise ukukhulisa ibhizimusi lami, nami ngenele ukuphila, kuthi labo engisebenza labo ngenelise ukuthi ngibatholise imali, kuthi lapho njalo engisebenzela khona ngenelise ukubhadala engathi irenti lamagetsi engiyabe ngiwasebenzisa. Kodwa lo nyaka kunzima ngoba lokho ngikhalisileyo kusukele umnyaka uqalisa, sijayele nje ukuqala vele umnyaka nxa uqalisa. Lokho ngikhalisileyo khona ngabona ngithole abantwana abangu-6 ensukwini ngiyangithi nxa ngiqalisa nje ngiqalisa engxenye nxa kuqala ngila njabe nge-more than 30.
Isizathu ungathi yikubhidlika komnotho kumbe bapasile abaningi lo nyaka?
Hayi, indaba ekhona ngiyabe ngidingisisa lapho ebantwini abangaziyo esengisebenze labo ngisizwa njalo abanye abade bedelisile. Uhlupho olukhona ukuthi imali kayikho, kungenxa angazi kungenxa komnotho wethu mhlawumbe owehlulekayo, ngoba iningi likhala ngezimali zifiso zilazo. Bayabuya bezorejista abantwana ukuthi sifuna ukufunda kodwa besokubamba imali.
Kusiyafika uMpalakazi ubona uyabusufike kuliphi izinga ekuthuthukiseni impilo yakho?
ngendlela oqala sengayo kuNgo-January ngibone ngani lonyaka kuzangizimela ngoba ngikaze ngenze ukuthi ngicine sengimisa omunye walabo engisebenza labo ngoba kuzabe sekuyehlula ukuthi ngikwanise ukuthi ngimthe imali.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Ndlovu, siyabonga kakhulu.
Hayi, nami ngibonge kakhulu. Ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi ungakhuluma izinto ezinje emoyeni uyakwanisa ukuthi ayifana lezodubo lokuthi nebisi uvictimizer futhi kodwa zimpilo zethu. Mina ngomunye wabontanga abangesabi lutho ngoba leli lizwe ngelami. Direct from Washington, the
voice of America. Umlaleli wesibili esilaye lamhlanje ngomnumzana Charles Maphosa oweqembo elihlabela ezokholo kwele South Africa ele Indumiso Gospel Choir. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga baba uNkoyo, salibonani konke nabalaleli.
Kuwe la kuqembu lakho libona njani la kusasa?
Ikusasa lona ngingalichaza ukuthi ikusasa lona beli ikhanya lisiwa liqhakaza lisiba lihle kakhulu. Selokhu singena endimeni yomculo njengeqembu lendumiso Gospel Choir. Sikwazile ukuthi sihlangane sindawonye sabambisana kwaze kwenza ukuthi eminyakeni ophelileyo sabe ledlaladele lakuqala elibizwa sesikhululekile. Lelo dlaladele lethu siqale ukulithengisa, liyahamba abantu balithanda balithakazelela, okubonisa ukuqhakaza okuhle kithi noma lekusasa lethu lisiba lihle kakhulu kulindima yomculo.
Ekupheleni komnyaka nxa libheka lizibona lingaphi?
Ekupheleni kwenyaka ma ngendlela esikhangele ngakhona sizibona sesikwenye indima noma kwesinye istep ngenxa yokuthi okwamanje sikhangalela ukuthi si-practice ezinye izingoma sibe lelinye idlalade lesibili okulungisa noma le video elikhalelwa ngabantu ukuthi bafuna ukusibona ku-video.
Hayi, kuyabongeka, silifisela amathamsanqa Mnumzana Maphosa, ungavalelisa abalale.
Ngiyabonga baba uNkomo lesize sonke sakithi. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Umlaleli wethu owesithathu njalo engokugcina kuhlelo lwalamhlanje ngomnumzana Sindiso Siziba oseBlumtree. Siyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga.
Ukuphatheleni umnyaka omutsha?
Hayi, izindubo zodwa baba. Isegangeni lapha sizama ukudinga imali kasiyitholi.
Idingwa ngaphi egangeni Siziba?
Siyagebha lapha ezimayini, kunezimayini ezama-small scale miners lapha, yikho lapha esizama ukuphandaphanda khona.
Kuyini elikuphandayo? Ligolide ngamadayimana kuyini?
Hayi, ligolide.
Ligebha ngaphi kwakhona kwePlumtree?
Kule ndawo kuthiwa kuseNgulizi, yikho lapho kunezimayini khona nje, yikho lapho esigebha khona. Kusemngcolini nje webhoda weBotswana le, ibhoda lethiwa yiMatilodi.
Nxa uthe watsheketsha kuhle ngeviki, uthola okunganani?
Ngeke sikubale ngeviki, singakubala mbephose sithi ngenyanga. Ngenyanga phose singathi ngenxa uthe usebenze kuhle umuntu emunye kubuyela uthole abo-7 grand. Kodwa akusisikhathi okwase uchova sibe inyanga sezizwe mbili zibe ntathu ungazange uthole lutho olutheni.
I-7 grams zonezo nxa suthe wazithola ziyabe ziyakupha malini?
I-gram eyi-1 nxa sidingisa ku-black market i-$22. Kodwa mayithe yathengiswa ngokusemthethweni kahle ebhenki iyabe yi-30 ihlala kubo-$31 kusiya ku-$36 kusiya kuthi igolide lakhona lesinto esinganani.
Nxa sikhangela ke okwenzayo Siziba, usiyaphutha umnyaka uzibona ungaphi ngempilo yakho?
Hayi, ngizibona lokho ngine-1 ndawo ba.
Ye, hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Siziba, sikufisela okuhle.
Hayi, lami ngiyabonga lawe njalo bakubule sukuni.
Ayike gwanelo kwalamhlanje mdwaka zomuhle asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngintungameli Nkomo Lilani.
Sibonge untungameli Nkomo Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.